abantu athe kwaqa namhla kobulawayo embuthanweni we-Anti-Corruption Day lomkhankaso we-Churches Against Corruption ukuxoxisana ngomsebenzi wamasonto okuqeda ubuqili elizweni. Umbuthano lo uqale ngokutshengisela kwabakade bekuwo ezitaladeni abantu besuka e-City Hall besiya ebandleni lenkonzo ye-Brethren. Ekhuluma embuthanweni lo ukhomishina Lakhayana Dube owe-Anti-Corruption Commission uthi abangeke baqede lesi sifo bengela usekelo oluvela emabandleni okholo kanye lakuZulu. Uthi bona beyisikhombisa kukhomishini le bangeke balethe inguquko elizweni kodwa inguquko iza lapho uZulu evumelana ukubambana luyise ukuthi isifo lesi siqedwe du.
If you are not careful to use yesterday's tools for fighting today's battles against corruption, you are losing before you start. They are so sophisticated now that if you don't learn those new methods, you will never be able to arrest them.
Udokotela Goodwill Shana olilunga lekhomishini le uthi sebenanzelele ukuthi ukuba seHarare kwenza uZulu athwale nzima ukubafinyelela kungakho sebevula ihofisi kobulawayo. Uthi ikhomishini yabo izimisele ukusebenzelana lamabandla okholo ngoba iningi likaZulu litholakala endaweni zokukhonzela.
Uhluphe silalo ukuthi ikakhulu amanamba ebefonelwa le ndawo ebezifinyelelwa ziseHarare. Yikho nje namhlanje sithe siyilethe kobulawayo abantu bathole ithuba lokukhuluma le-Anti-Corruption Commission. Sikhangelele ukuthi ngomnyaka ozayo kuzaba la mahofisi abekhona kobulawayo lezinye indawo ukuthi abantu kungabi khatshana ukuthi bakhulume bazoripota ngobugqeleqele.
Umfundisi Ruben Mabena webandla le-Brethren uthi amabandla okholo yiwa lomlando nxa lesi sifo simemetheka ngoba kuqala khona emabandleni lapho amaKristu akhuluma ngokulunga kodwa kuyiwa ahamba phambili ekutshontsheni emsebenzini lokudinga ukufumbathiswa. Uthi kumele uZulu azibuze ukuthi isifo lesi simemetheka nje amaKristu wona angaphi ngoba iqiniso yokuthi abantu abangathembakanga elizweni yibo bagcwalisa amabandla amasonto wonke.
Umsebenzi wakho njengokuthiwa ngamapastors la ngingisho lokho. Uma echurch thina mapastors, we are not teaching our people ukuthi mabe faithful in giving their one tenth. Kala brapo. Ipo church members are very corrupt in their giving.
Umbuthano lo uqoqwe inhlanganiso yamabandla okholo i-Evangelical Fellowship of Zimbabwe njalo ungenwe nguZulu wakobulawayo abafundisi abasendaweni ezijiyeneyo zeMandebeleni kanye lamalunga ayisikhombisa aweZimbabwe Anti-Corruption Commission. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, nginguNothando Spanda.